siba nokuhlelo lwabo sakhulayo ngingumayikhobe namhla kuhlelo silokhero ulunga ongumlobi osanda ukukhisha ugwalo olungaphansi kwesihloko esithi essential skills for highly successful youth ukhero uthe kimi hayi mike ugwalo lolu lulenjongo yokuthuthukisa abatsha ngithi hayi ngasingeniseni kuhlelo sizwe kunene asihambeni kuye siyezwa kunene
Carol Malunga ngiyakwamukela kuhlelo lethu labasakhulayo unjani
ngiyaphila njani
hayi mina ngiphilile ngilethemba njalo ukuthi labo abalaleli bayaphila namhla kuhlelo sikhangilukuzwa okuningi mayelana logwalo lwakho olusha lolu olungaphansi kwesihloko esithi essential skills for highly successful youth awungitshela okuningi ngogwalo lwakho mama
okay ngiyabonga ugwalo lolu ngilubhale okwenyanga ezimbalwa yile nhloso yokuthi ngikhuthaze abatsha ukuthi bazithuthukise enhlelweni ezitheneyo abangabe bezenza kubalisela ukufunda ezamabhizinisi kumbe emsebenzini lapho abasebenza khona so ugwalo lolu lukhangele esingathi ngesikhiwa ngama-skills akhuthazwayo kakhulu ukuthi abatsha kumele babe nawo ma befunda emabhizinisini emsebenzini yabo nasempilweni yabo ayabaphathisa ukuthi baphumelele kukho konke abakwenzayo njalo bakwazi ukuthi babethatha izinqumo empilweni zabo bathathe izinqumo ngokuhlakanipha okukhulu
uthinta udaba mayelana nesikhiwa sithi ama-careers angithi bengifisa ukuzwa kuwe ukuthi njengoba eningi labasakhulayo ikakhulukazi eZimbabwe bakhona abaningi abafundileyo ngempela kodwa bayakhala besithi imisebenzi ubona ngani ugwalo lokho lukhangela ukubasiza na
kulesahluko esikhuluma ngalokho esikuthi i-entrepreneurship isahluko esi sikhuthaza abatsha ukuthi bangakhangeli kuphela ukuthi bona bathi bangaqeda ukufunda ema-university ema-college bathi bafuna ukuqhatha abafune ukuthi baqale amabhizimusi angathuthukisa lapho abahlala khona ukusolva bakwanise ukuthi bathole bayenze ibhizimusi esolva a particular problem kulapho abahlala khona
ugwalo lwakho luyathinta njalo ngesingisi bathi emotional intelligence awuchasisele ngamafishane ukuthi nxa umuntu esethinta udaba olwe-emotional intelligence lapho ukhuluma ngani
okay i-emotional intelligence ikhangela singathi ngama-emotions omuntu nginike umzekeliso nxa umuntu esemsebenzini kungenzakala ukuthi kufike abanye asebenza labo bakhulume okubi naye so i-emotional intelligence ithi wena kumele ubuhlakaniphile in terms of ama-emotions kumele ukuthi ukwazi ukubona ukuthi umuntu lowo ngathi uhlose ikhona okuhlosileyo mhlawumbe umuntu usuke lapho ahlala khona engajabulanga ma lowo muntu efika emsebenzini wena nxa uyi-emotional intelligence akumelanga ukuthi ulwisane lalowo muntu i-emotional intelligence ithi zikhangele wena ukuthi ama-emotions akho ngaleso sikhathi athini
awungitshele-ke ugwalo lwakho lule njongo yokuthuthukisa abantu abasakhulayo abadabuka kwele Zimbabwe kuphela na
hatshi lujonge ukuthuthukisa abatsha nje bonke jikelele ngoba inhlupho lama-skills afunwa ngabatsha kulesi sikhathi esesiphila kiso ese-21st century ngama-skills nje afanayo naje wonke
isikhathi sesingasavumi sesifike emaphethuleni ohlelo bengicela ukuthi ugqibe uhlelo utshele uzulu ukuthi nxa befisa ukuthenga ugwalo lwakho kumele bayephi njalo nxa befisa ukuxoxisana nawo kumele bayephi
Caroline Fuga ku-LinkedIn kumbe bandinge njalo ku-Facebook ngegama elifanayo kumbe ngingabanika i-email address yami ethi yona carolyne05@gmail.com kumbe bandithole ku-WhatsApp inamba zami zithi 0026876139209
hayi siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo lethu lwabatsha
ngiyabonga kakhulu
isikhathi yiso esingasavumi mthwakazi omuhle silokugqiba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxa lami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3BIGMYKE3 iyona username yami lingakhohlwi phela ukusidibana njalo ngolwesibili kuhlelo i-connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane nabatsha elizweni uhlelo luqala ngo-8 PM bese lugqiba ngo-9 kwanelo kwalamhla olebalisayo ngenjabulo igama lami ngumayikhobe ngithwakazi omuhle bye.